Ngomane ngalokho kutshengisa ukuthi umuntu onke ozithatha yena azenze umkhokheli kwezombusazwe kusafanele azinokamakhwapha ngoba phela kutshengisa ukuthi akusela muntu othemba omunye, wonke umuntu usedinga ukuba ngumkhokheli kumbe ukuba ngukhansila. Bonani khonokho kunzima, kodwa okunye kungabe kusegcekeni ukuthi nxa lokhu kusenzakala ebandleni elilodwa kutsho ukuthi labalandeli abathize abangenza ukuthi mhlawumbe lithole ukuphumelela ekhethweni.
Abadinga ukuba ngumongameli-ke ubona njani? Sibona labo kuthiwa amabandla akhona ayedlula ikhulu i-100, kungakusitshoni lo?
Lokhu kutshengisa ukuthi ezombusazwe elizweni lethu sezimi kubi kakhulu ngesibanga sokuthi wonke umuntu usebona okuqakathekileyo kufanele yikuthi abe ngumkhokheli akhokhele ilizwe. Akula ongabe safuna ukusebenzela ngaphansi, njalo kungabe kutshengisa ukuthi abantu abaningi babona ukuba umkhokheli welizwe kusenza umuntu abe lempilo engcono, kumbe kuwo wodwa umsebenzi ongathandeka. Kutsho ukuthi yonke imisebenzi engaphansi efanele ibe incedisa umkhokheli welizwe ayisiyo msebenzi abantu abacabanga ukuthi ingabenzela kuhle. Kungabe kutshengisa njalo ukuthi elizwe laseZimbabwe singabe sesilodubo olukhulu kakhulu olokuthi akasekho ofuna ukukhokhelwa, wonke umuntu sewufuna ukuba ngumkhokheli. Khonokho kuyinto embi kakhulu ngoba abakhokheli bafanele benziwe ngabantu abakwazi ukukhokhelwa.
Siyabona njalo ukubana bakhona abasakhulayo ababumbe ixuku labo elithiwa yona iPovo, abafuna ukuba ngokhansila bengangenanga emabandleni avele akhona, abafana lo mfundisi uIvan Mawarire. Kungakutshengisani lokhu ukuthi kabathembi yini amabandla lawo akhona?
Kutshengisa ukuthi ubukhokheli okade bukhona elizweni bebubi kakhulu, okuthi abantu ngabasabuthembi. Njalo kubuya kutshengisa ukuthi isisekelo sombusi welizwe esasuka sakha lokho kuthiwa ngamandla amabandla, kube umbuso wamabandla ezombusazwe ongasombuso wephalamende kumbe umbuso kazijikelele, wenza ukuthi abantu bakuthole kusiba nzima kakhulu ukuyangena ezikhundleni bengeniswa libandla, ngoba mhla uphoxane lalowo mkhokheli walelo bandla uyaxothwa kuleyo nkundla, singathi kumbe kusekhansilini kumbe kuphalamenti, usebenzela ibandla, umkhokheli webandla usebenzela abantu abakukhethayo. Ngibona ngani khonokho kungaba yimpumela, kungatshengisa ububi besekelo selizwe ngaleyo ndlela. Kuye kutshengisa ukuthi abantu abaningi abasuthiseki ngendlela yokuthi amabandla akhanya engalandeli ukufuna kwabantu, elandela ukufuna kwabakhokheli balawo mabandla.